Kona nje bese ukuhlela obuhle kodwa yakhukubiza ngoba kuyadura kakhulu. Asonelisi thina ukuthenga idatha njalo izikole eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothileyo kwenza kube lomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqukethe kakhulu kulento eziningi ngoba lukhipha nje i-30% okuthi kuhlelwe kuhle kwahlelwa kuhle nje akumelanga kube lobunzima obungako obokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, lusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabekhishiwe. So thina imali yedatha silayo zeleka abantu abo abazali abaningi abasebenzi abantu nje abahleziwe kuyehlula nabafoni zabanawo nabanye abathi bale mali bebeqala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nemali yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi akabafinyeleli ukuthi kuma-computers nakwi-intanethi. Kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje. Kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana
nabazali. Yelisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe siyadinga i-research, esiya-research achayisane labagamileyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana buyaphuma ahambahambe uze uphumela usungena ntambama ebayadini sidinga kathi akumbonelanga ubani andimbonelanga ubani. So khona ukhana kuvi kakhulu ngoba kuthekeka umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena bese zihambele endani zakhe esiyakwenza umncezo obalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje bathanda ukugama. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kusiya phezulu sizwe kwaba kulutshwana kungabandleko khathesi kuyahlupha kube ndleko eziningi. Njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nabuhlelo benabezabalizwisisi okukangcono liyekele nje nxa kuyukuthi kwehluli kubulisiswa zonezo izinto noba kasinamali singabayana siphakathi kobunzima asinamali yokudila idatha sifundisisa abantwana lamafoni wona akhona sinayo imali abantwana abaningi badubeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela eyivikelayo engaweli ezingezini thini.
Selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo laba balisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zikulethile uhlelo kubhubha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi uthole ubahlukumeze kakhulu. Yikho okwasezile ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe nohlelo njengebhubha sixoxisana nabawazi nabawadi chairpersons ukuthi bakhulumisana nabantu bagade i-information badinga i-information yokuhlukuluzeka kwabo. Sayikhompayila sayithumela sike sayithumela siyibhukhela kuminisi usekretari wethu we-education uBen Moyo ukulungisile lokho umnike sikugadalala nathi i-executive bancedisana nabawa-chairpersons bethatha i-information ebantwini izakhamizi.